Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Bana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 18 kunqabakazi 2021 igama ngontungamile inkomo nansi ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli weli Zambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema yena onqobe kukhetho olusanda kwehlula. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iquba imihlangano lenhlangothi ezijiyeneyo ngokuthoba amanxeba kanye lokulungisisa konke okwehlukanisa uzulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 514 belomkhuhlane lo. Lokho kutsho ukuthi inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli sebesedlula inkulungwane ezine 4,156. Asebebanjela umkhuhlane bona sebesedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili 121,046. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula amatshumi amahlanu 53,978. Abahlatshwe esibili baphose bafike kunani elifanayo 50,996. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,145,537. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebephezu kwesigidi esilenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1,304,802. Kusenjalo osomabhizimusi abanengi bakhala ngokuthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 zibuyisela umsebenzi wabo emuva khona osokubangele ukuthi bangatholi inzuzo eneleyo. Ngenxa yalesi ziqondiso amabhizimusi asevalwa ngehola lesithathu emini njalo abantu kumele babe sebesezindlini ngehola lesithupha ntambama okuyiso isikhathi abamabhizimusi abathi bebethola ngaso inzuzo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo khokhela ugatsha lwezamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Ungakhangela umehluko omkhulu izolo ibhizinisi ibivulwa kusesekuseni iyephuza ukuvala. Okungangokuthi labavele emisebenzini abanye abatshayisa njengoba kutshayiswa ngezikhathi ezehlukeneyo bathole kusavuliwe. Khathesi sokubalekelwana ngesikhathi sokuthi abantu befice isikhathi sebhizinisi bethenga izinto zabo kakusenzakali sebethola amabhizinisi esevaliwe. Ngaleyo ndlela uhlukubone mhlophe lawe ngisitsho khonapha nje ukuthi sokulama-sales kumbe ukuthengiswa kokulahlekelayo kumbe ama-customer osubalekelane lawo kumbe osubalekelana lawo kukanti okwesibili phezulu kwalokho okudanisayo ukuthi kunjalo belo ngayi lockdown naleyo ekuwodeni impahla zokuthengisa ngiyame kakhulu kwezokudla ngitsho igrocery uzathola ukuthi umuntu yasuke sithi uyawoda ngentengo awode ngayo izolo akusekho lokhyana ukuthi kube le mibiko ehamba phambili izaziso zokuthi lokho kuzakhwela ngosuku olunje kukhwele ngepercentage enje umuntu usuka esiyawoda adobhe izinto zakhe nxa esesethile nethola ukuthi lamhla sokukhwelile kuthi ukuthi kasatholi kaseyikuthola inani abelifuna ngoba yini bebuye elungise leyo mali kukanti usekutholile ke khonokho osekube ngaphansi sefika ngapha emakhastomeni akhe laye sokunjalo futhi imali sikhweziwe omunye umuntu uyabuya ezethengwa lokho akuthenge izolo athole intengo siphezulu sokukulahleka kwemali umuntu uyaphenduka sokusiba nje inhlanhla yokwazana nxa eyibhizinesi esendaweni kulabantu abazanayo thatha usuza kuthi uthuma umntwana elethe yona leyo esizenanisa hayi izinto azihambi kuhle sibili into lokhu ulimazile njalo kuyalimaza
sesikhangela lapho ekuwodeni impahla kiye ziyatholakala yini njengoba sasisizwa abanye besithi zitholakala kakhulu emazweni angomakhelwane kuyini okwenzakala kathesi njalo kuthinta njani inzuzo etholwa ngusomabhizinisi
impahla yebo azisileli kangako kanti bekule advantage emangalisayo izolo nxa kule mpahla ebezitholakala lula ezivela kumbukuwoda lula okuvela eSouth Africa ngenxa yokuthi kuyabe kutholakale ngentengo engcono lalapha bekuthengiseka uyakubona kodwa khathesi uhlupho lwakho yilokhu kayikho leyodwa i-wholesale evela eSouth Africa mbethengisa ngentengo yeSouth Africa enganeno sekungumuntu njoba ngunkomazana ongaloba ngunkomazana ongahambe ezwodela lamsengizewodisela khonapha so iprice yakhona intengo yakhona ayisajikamanga yiluhlupho olukhona kubusiness ayihambi kuhle ngenxa ye-lockdown
umnumzana Austin Nkomazana ukhokela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Umongameli Emmerson Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo uHichilema ungene kulolukhetho emele ibandla eliphikisayo wabhacabula umongameli Edgar Lungu ngamavoti edlula isigidi 1 million. Uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngeviki ezayo. Kumbikwa wethu leizolo umnangagwa uthe akala kuthandabuza ukuthi uHichilema uzasebenzela uZulu weZambia ngobuqotho. Uthe njalo uzimisele ukusebenzelana laye kuhle. Pambilini kokwethulwa kwempumela yalolukhetho isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Charamba wathuka umnumzana Hichilema enkundleni yeTwitter kumfanekiso lapho ayemi khona lomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lomnumzana Musi Maimane weSouth Africa esithi bangabathengisi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana sambuza ukuthi uthini ngamazwi kamnangakwa
kuvele khona ngumkhuba kumbe lisiko elihle elokuthi kungenzakala isehlakalo esithize kumakhelwane hayi umenze lamhlophe akumangalisi sibili vele opresident bonke ibengawina bayenze lamhlophe kumbe siyabathanda kumbe sibathande njengeZimbabwe siyathumeza amhlophe ungakhangela even iAmerica wathi kunqoba uTrump kwathunyezwa amhlophe kwanqoba lo Biden kuthunyezwa amhlophe kangakanani ke nxa kunqobe omunye khona apha omakhelwane eZambia ukulizwe sasebenzela kakhulu so hayi besivele sikukhangelela ukuthi kuza hanjiswa umbiko wokwenza amhlophe akumangalisi ihlala yenza injwayelo
Amazwi esikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba yena othe uHichilema kanye laboChamisa ngabathengisi ubona ephazamisa ubudlelwano phakathi kweZambia leZimbabwe na.
Udubo esilalo njengeZimbabwe yikuthi sikhokhelwa ngabantu abangakholelwayo ukuthi abantu bangabona ngendlela ezingafananiyo. Nxa ungabona ngenye indlela uphikisane lababusayo kuyathiwa ngumthengisi usetshenziswa ngabeMelika kumbe njani. Bakhohlwe ikakhulu eZimbabwe ukuthi okwenza abantu abanjengaboChamisa balwe ukuthi khona uhulumende wezanu akenzi kuhle. So le okwenze uHichilema laye wabalelwa kwabantu abangabathengisi ukuthi bephikisana lolungu obekhanya isibhuruka esikhulu sikaMnangagwa abathanda amaChina asebekela amazwi abo ahuquluzwa umnotho ngamaChina. So ngoba laba bayakuphikisa lokhu sokuthiwa ngabathengisi. Kungasenani angikholwa ke ukuthi lokhu kungaphazamisa indlela amazwe omabili iZimbabwe laZambia adlelana ngayo ngoba imigoqo ebakhona ukuthi amazwe lawa adlelana njani ngeza kiphanjaniswe yinto ekhulunywa lo osengumongameli engakabi ngumongameli. Ama diplomatic ties phakathi kweZambia leZimbabwe makhulu okumangalisayo. Angikholi ukuthi lokhu kungaphazamisa kodwa isifundo ukuthi bangathethisa abantu bona beyizikhulumele zikahulumende.
UMnangagwa kukhona yini angaba ekufundile kukhetho lweZambia?
Ya into engabe ifundile ukuthi khona nxa engasasebenzisanga amapholisa lamasotsha ukutshaya abantu uzadliwa njengalo dliweyo. Okwenza angadliwe ukuthi yena uyakwazi uyasebenzisa amasotsha atshaya abantu lamapholisa atshaya abantu yikho enqoba. So ubonile ubhuru wakhe lowo esekele ukwenza njalo wadliwa. Ufundile sibili lati ngo-2023 kumele sibe kwathi induku sizayiqumba sibili ngoba uyakwazi nxa singatshayanga asoze simvotele. Isho isifundo sibili uMnangagwa asifundileyo soneso.
UMnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission, iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlangothi ezitshiyeneyo mayelana ngokuthoba amanxeba aselizweni lokulungisisa konke okwehlukanisa uZulu. Iziphathamandla zalikhomishini zihlangana labenhlanganiso ezizimeleyo, abezombusazwe, abakahulumende, abamasonto labanye abatshiyeneyo. Izolo umgcini sihlalo walikhomishini uMnumzana Selo Nare labanye bakhe bahlanganele iziphathamandla zenhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Christian Alliance. Sixoxele umqondisi walihlanganiso umfundisi uSenisbanda.
Besikhangele ngemuva ukusebenza esikwenzileyo sisonke sisebenza ezigabeni ezehlukeneyo lapha eMathabeleland leMidlands. Njalo sananzelela ukuthi kulenhlelo ezithize ebesizibambe sisonke ekumele ziqhubekele phambili. Lezi zigoqela ubudlwangudlwangu obukhona kulaba abagebhi golide. Nxa sikhumbula ukuthi endaweni yevova abantu bebegamulana belimazana lasematobo zindawo esesafaka khona ama-local peace committees. Ngakho besi-reviewa sibonisana ukuthi lumsebenzi usuhambe wafika ngaphi. Njalo sananzelela ukuthi umsebenzi lo omkhulu kakhulu. Ngakho ke kudingakala ukuthi kubambisane izandla phakathi kwethu abasebenza lamabandla ezenkolo bandla lazimele esebenze wodwa kanye layo i-NPRC lohulumende. Into esithokozisileyo ukutazelela ukuthi i-NPRC lokhu befuna ukuthi inhlelo zonke zokuletha ukuthula ezigabeni siqhubekele phambili. Njalo ke lalezi nhlelo ade zisebenza laba ezigabeni ezehlukeneyo emakhaya lapha eMathabeleland bafisa ukuthi siqhubekele phambili kakhulu ukwenzela ukuthi iZimbabwe kube lilizwe elaziwa ngokuthula.
Udaba lwegugurawundi likhulume ngalo yini?
indaba egugrawundi ibe khona ilokhu imqoka kithi njalo ilokhu imqoka lakibo labo bayakhuthazeka kakhulu ngomsebenzi owenzakele sibambiseni izandla labo njalo ke siyananzelela ukuthi zikhona izinto ezingenziwa kathesi sikhangele abantu abahlukuluzwa ngumbhuqazwe nxa sikhangelela indaba yama-birth certificate iqakathekile ikanti njalo sikhangele ukuthi bangathola yini indlela yokubhodla eyokukhuluma izinto ezabahlupha ayo ngikholwa wonke umuntu agoqela la uhulumende usefuntile indaba ngabe iba lendlela esicanda ngayo indlela ukwenzela ukuthi ucace ukuthi izasetshenzwa njani lindaba yegugrawundi asondaba yokuthi ingaqedwa ngelangeli lodwa luhambo okumele ukuthi thina njengelizwe siluhambe ngesineke sihambe lo muntu wonke njalo singachiya omunye umuntu ngemuva wonke umuntu phakathi lapho zithi yena umzimbabweni ophakathi ezimbabwe ngaphandle kusetshenzwe wonke umuntu asuthise ukuthi hayi lindaba isilungiseke ngendlela eqondileyo
lingaba libaphe imbono yini abekomishini le phezu kokuthi udaba lwegugrawundi lolu kumele luphathwe njani
sicizelele ukuthi labo abalinyazwa yilindaba kube yibo abakhokhela ababaphambili kuyamele sibafake singathi enzikini yalindaba kungabi ngabanye abantu abakhuluma emaceleni kodwa kumele kube yilabo abalinyazwa yilindaba abalahlekelwa isihlobo okumele ukuthi basikhokhele babe phambili njalo siyananzelela ukuthi ziningi ezinye izinto nxa sikhangela ezaletha ubuhlungu ebantwini beZimbabwe ngakho zonke lezi zinto kumele sikhangelwe lazo njalo kodwa siyakwazi ukuthi ngapha esigabeni semathebeleleni the Midlands lindaba yegugrawundi iqakathekile kakhulu ebantwini balapho
umfundisi useni Spanta ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Seli kubonile nawo kusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obumele wenziwe mhlaka 23 usiyaphela mhlaka 25 kulinyanga usubuye wadluliselwa njalo phambili. Lo mbukiso usuza kwenziwa ngenyanga ezayo kusukela mhlaka 21 uye phela mhlaka 24. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumisane lomongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni weSADC Ordinary Summit oqale kwele Malawi izolo njalo ogqitshwa namuhla. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke. Ngibingelela kunye lentatheli zethu ezisinika indaba zeqiniso ngazo sonke isikhathi indaba ezimnandi. Ngiyalibingelela. Mina bengithanda ukukhuluma lokho ukuthi hayi siyakubongela lokho okwenziwe eZambia. Siyambongela uHlema into ayenzileyo. Lathi njengabantu Alliance MDC Alliance asukumeni ngobuningi siyevota ukuze sikwazi ukulungisa ilizwe lethu. Asukumeni ngobuningi kuze lathi silandele okwenziwe eZambia kwinto enhle kakhulu. Lathi asukumeni sivota siregister sivote ukuze sihlungise ilizwe lethu okukhuluma uGibson Mpofu isebubi kwa 17.
Salubonani basakazi beStudio 7. Kanti kulezi insuku kuqhubekani kuStudio 7. Njalo nje mas iStudio 7 sokukhulunywa isiNdebele. Ithutsha sihayiza ingasazwakali size sicitshe. Kuyini impela mpela okunzima ukuthi inews lezi sizizwe zicacile. Njengebuseni kwesinye isikhathi sizizwa zicace kakhulu. Kodwa ntambama phosa nsuku zonke mase siyathutsha asazwakali. Sicela lonke abasakazi abaphethe uhlelo lwesindebele lizame ukubona ukuthi izinto elizenzayo zicacile khonapho ngoba sithembele kizwe inyuzi zenu lezi kodwa mase zisiba yilolu hlobo sokufana phela lokuthi sihle sicitshe sizihlalele singazi sikhangele amanye ama news media sikhohle ngo Studio 7 kanti ayisikho esikuhlosileyo lo sicela liguqule lento ngiyabonga
linjani linjani khona ngapha ku Studio 7 siyalibingelela lonke Dunga lo Chris kanye la gift to be labo sisi sithi ayiphilo endekini isikhiphele izindaba ezinandi azivalwe kuphela kasizizwe ezinye esiyabe sizikhulumile siyakwazi kule abanye abafuna ukuthi abakhuluma ukuthi kungabalwa ezabanye ama-audio kanti kumele ukuthi umbono womuntu wonke kawuphume siwuze njalo laba abakhuluma ngobandlululo asibonge ukuthi shona asiyobandlululo njalo asiyokuthethisa ukuthi indebele kasiyobandlululo ncandi indebele ndindebele njalo kuyanithokozisa nxa umuntu anjela ukuthi ngilindebele ngoba vele ilulimi lami kathi ngizabaleka ngithi ebengithanda ukukutsho ukuthi nanakhona laba bamadoda alokhu sale sithi nanakhona umthwakazi kayekele yabona bayabheja ukuthi nanakhona kuzakwenzakalani ngomthwakazi kathi babhejele ukuthini kwakhona kabayekele umthwakazi ayiqhubeke thina lathi sitsho njalo sithi ayiqhubeke umthwakazi ligumelane phakathi ubana siyamlandela sibile umoyo lathi siyamxhasa emuva ukubana akaliqunye phakathi siyabonga njalo yimi uginya ithole lokho engisitsho njalo umpofu oyelubhani khona ngapho nzithi ayibalwe ama-odio kabalwe angiwazwanga amanye engikhulume ngawo
hayi khona kunzima comrade kunzima impela ngoba anti uyabona manje uthi abantu kuvuliwe amasonto kodwa kuthiwa abantu abangajehovaha bengangena esontweni ngibani umuntu ozahamba ebheka amasonto ukuthi nele kujehoviwe akujehovwanga kusho ukuthi bazakhipha abantu babo abazahamba be-check-e amasonto ukuthi amasonto kunjani 1, 2, 3 bese beyabona ukuthi le nto ngoba anti uyezwa umfundisi uzowaphendula wathi bona ange bekwazi uhamba bekuza abantu ukuthi ujehovile akujehovwanga so leyani into kusho ukuthi ngenye indlela ifuna ukuchitha yonke into bebeke ngokuthanda kwabo
mangibengelele emsakazweni omkhulu kwi-Studio 7 umsakazi omkhulu umsakazi osethulela indaba njengoba zinjalo umsakazi ositshela konke nokufihliweyo abasifihlela khona hhayi siyanibonga abasakazi abahle inkosi mayinigcine inilondoloze inivikele kukho konke okubi hhayi nami ngitike ngiphawule lapha abasakazi nanko okuncane enginakho lapha abasakazi baka-Studio 7 ngike ngikhulume nje ngendaba yomthwakazi inkinga zethu zabamthwakazi esibhekene lazo ziningi kakhulu zidlula ezabantu baseMpumalanga ungabantu baseZimbabwe ngoba mina ngikholele ukuthini thina singumthwakazi siyisizwe esahlanganiswa ngabelungu endlebe zikhanyelanga ngaphandle nje kwesivumelano sethu nangubaba umqondisi Qondisi Moyo uMabalanda siyakubona laphana baba umqondisi umoyo wenza umsebenzi omuhle kakhulu uyagijima lapha uyasilwela lapho uzama ukubuyisa isithunzi sethu sithi sikhokelele wemfo kamoyo siwela umfula othwela izigodo siyakubonga baba umoyo sengani ungaqhubeka nje usilwela laphana bese kuthi nathi abantu sikweseke sikuxhase sibe semva kwakho ngelinye ilanga siyonqoba nakanjani befuna bengafuni sizonqoba ngelinye ilanga ngiyabonga abasakazi bamabahle bese ngiyekhala phana ematopi esilozi bingelela ingane zami uSanisiwe no-Asiphe ngabakwanyathi labo ngiyanithanda ngane zami hlalani lalelo Studio 7 khona nizokhula nihlakaniphile bese ngibingelela ubaba nomama ngingakhohlwa isithandwa sami utrifin moyo ngiyakuthanda sithandwa sami konke nabafo wethu hlalani lalela Studio 7 bese nijoin iMRP mangibonge mangibonge mangidede basakaza abahle igama ngoluphathe umjipa ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Uganda selivume ukwamukela iziphepheli zakwele Afghanistan ezizinkulungwane ezimbili okwesikhatshana ngemva kokucelwa yiMelika. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo ele China lithi lizimisele ukusebenzelana leqembu lamaTaliban lona elisanda kugenqula uhulumende wele Afghanistan kulandela ukuphuma kwamabutho eMelika kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe ubikwa elungiselela ukwethula isiqondiso esixwayisa abanengi asebehlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 womabili ukuthi bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Amaphephandaba eMelika achiyeneyo athi incwadi kwezempilakahle zibone lokhu kufanele ngoba izinga lokuvikeleka kwalabo abahlatshiweyo libikwa lisehla kungedlula inyanga eziyisishiyangalombili. Sixoxe lo sebenza kwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Imbangela yokuthi kube lalo umcabango kumbe kube lalo inkuthazo yikuthi umkhuhlane lo ukhanya usumemetheka kakutsha njalo njalo abantu abaningi sebesifa, izibhedlela zigcwele ngathi phose ama states wonke njalo usuhlasela labantwana abancane lo mkhuhlane. So mbona ngani yabezempilakahle yikho sebekhuthaza ukuthi kungangcono ukuthi laba abahlatshwayo ama-vaccine bethu ama-Jackson akuqala, abanye bahlatshwe yodwa be-Johnson and Johnson, abanye abe-Moderna labe-Pfizer bahlabe ezimbili. So kule nkuthazo yokuthi bahlatshwe esithathu.
Amajekiseni khonapha eMelika akhona kodwa abantu abaningi kabafuni kuhlatshwa. Kungani kunjalo ngokubona kwakho?
Mina mbona ngani abantu abangafuni ukuhlatshwa vele baningi labo kakhulu. Abanye ingakhangela lapha sibili kwele Melika ukuthi kungakabi noma lelo mkhuhlane lo we-COVID-19 kuyinkuthazo nje ukuthi abazali bahlabise abantwana amajekiseni lawa navikela abantwana ukuthi bangaguli. Abaningi babevele besala besithi abahlabise abantu babo, kuphuma imibiko yokuthi amajekiseni ona lawana ahlatshwa ukuvikela abantwana, abanye besithi wabangela umkhuhlane kumbe ngithi isimo okuthiwa yi-autism ebantwaneni. Kade bevele bekhona abaningi abantu lapha kwele Melika abavele bengafuni into zonezo zokuhlatshwa lawa ama-flu shot vele kade bengafuni. Kodwa kunye kwasekusengezelela ukuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa, ngibona ngani ludaba lokuthi umongameli owayebusa owayekhokhela leli lizwe umnumzane uDonald Trump laye kungani ulesandla kulolu kudaba lokuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa. Kodwa kungasenani ngile themba lokubana abantu bazaqhubeka belalela inkuthazo lalabo abangafuniyo bagcine labo sebebona kuyinto enhle ukuthi bahlatshwe amajekiseni.
Kuyini ongakukhuthaza uZulu?
Mina inkuthazo engingayipha sibili sesikhangele khathesi ukumemetheka kakutsha kwalo umkhuhlane yikuthi abantu nje bengaphakama bayehlatshwa sibili. Ngikhangela njalo udaba lokuthi bakhona bona abantu abangafuniyo kade besithi abafuni ukuhlatshwa kodwa abanye sebefelwe yizihlobo zabo. Khathesi uyababona bengani labo sebencibincibilika. Ngakho-ke lami ngiyakhuthaza ukuthi hayi bantu, asiphakameleni phezulu sihlatshwe amajekiseni la, sizivikele.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema. Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha iqhuba imihlangano lenhlangothi ezitshiyeneyo bekhulumisana ngokuthoba amanxeba kanye lokulungisisa konke okwehlukanisa uzulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.